Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtoka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesi nemshaka 1 kumabasa 2021 ngontunga milinku mo endabeni zekuseni lamhlanje
kumacala lawa omabili ilinye icala linye ngalinye lithwala isigwebo eseminyaka engamashumi ejele
osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe ulako ukupika okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla udlakela izolo.
Abantwana labo kungumthetho walelilizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokodwa imother tongue.
Lulonke luhlupha udaba lwababalisi abafundisa emathebelelendi kodwa bengenelisi ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi zakulumango. Kubhubhe ababili ngecoronavirus kuleli izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amabili lane belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belawo selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 36,889. Asebebhubhile bedlula inkulungwane elamakhulu amahlanu 1523. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane likhwelela yaku 76,995 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 4,051 izolo. Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku 14,885 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 1,963. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe olilunga le National Executive yaleli bandla ufunyanwe inkantolo kamantshi elecala lokuphehla udlakela lelokulwisana lamapholisa izolo. Uaruzivishe ubhekane lamanye njalo amacala angakathoniswa. Okwamanje usemelele ukugwetshwa. Sibuze igqwetha lakhe umnumzana Khosam Ncube ukuthi ubhekane lesigwebo esinganani.
Kumacala lawa omabili ilinye icala linye ngalinye lithwala isigwebo eseminyaka engamachumi ejele. Kukhona futhi ukuthi inkundla ingakhona ukuthi ithi kabhadale ifayini. So kunjalo ke ukuthi inkundla ingathi kabhadale ifayini kumbe imgwebe okweminyaka engu-10 for icala linye ngalinye kumbe ihlanganise ifayini lesigwebo sokuthi apike ejele.
Amanye amacala akhe asemthethwandaba azaphathwa njani njalo likhangelela ukuthi agwetshwe nini?
Kutsho ukuthi uyabe eseza gwetshwa ngeviki ezayo ngoba icala lidluliselwe phambili ukuthi lizangena futhi mhlaka 6 April, ngoba umtshutshisi ubethe yena usafuna ukuthi aqale akhangele ukuthi mhlawumbe ulamanye amacala aseke afunyanwa elawo yini. Siyazi ukuthi kulamanye amacala angathoniswa alokhu esapending lawa gagawakhangelwa. Nxa kukhangelwa ke kuyabe kukhangelwa amacala alama previous convictions khona lapha asefunyanwe khona ukuthi usele icala ayikhona lawa alokhi esapending.
Kuyini elizakwenza pho?
Okwakhathesi ke kulanto esiyabe singayenza, siyabe siyalindela ukuthi umanje aze ethule isigwebo sakhe bese sikhangelisisa kuhla ke sizulisela icala phambili, but okwakhathesi akulanto esingayenza kuze kufike isikhathi sokuthi usephiwe isigwebo.
Umnumzana Khosa Mncube ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights, njalo umela osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe. La nxa owake waba ngumeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Abednego Bhebhe sithi uZulu walesi sigaba usekela iMDC Alliance ngobunengi, ibandla leMDC lithi akunjalo. Ubebe ungene ku-alliance ngeviki edluleyo ngemva kokuxotshwa ku-MDC nyakenye lapho ayengumqoqi wenhlelo zaleli bandla. Ubebe uthi abantu benkayi South abanengi basekela umbono wakhe wokuthi kuqiniswe i-alliance ngoba kuyiyo yodwa engakhupha iZANU-PF embusweni. Ngakho uthi uzasebenza nzima ahuke labo abaseleyo labo baye ku-MDC Alliance. Kodwa isikhulumeli se-MDC thi umnumzana Witness Dube uthi lokho ngeke kwenzeke.
Labo ke uBhebhe uzabathatha bonke, labo nxa beyimhambuma njengoBhebhe bazasiwa le bayesiwe le le lale ngubaba uBhebhe. Kodwa abantu esine sikucelayo njenge-MDC thi ibandla labo elathiwa nguTsvangirai likhona, umbutho lawo wathiwa owe-MDC Alliance wathiwa ngubaba uTsvangirai, kodwa wayevumelene lo muntu wonke ukubana inkokheli ye-MDC Alliance ivela kubandla le-MDCT. Ngakho okwakhathesi lowo mkhokheli ngubaba uDouglas Mondlora. Yikho lizabona ngokhetho olulandelayo abantu bonke abazabe bemelele i-MDCT lalabo ababe ku-PDP abakhitshiweyo ephalamende bazangena bekuyena leyo alliance. UMondlora ehambisa abe-MDCT, abakhokheli babo-PDP lamanye amabandla behambisa labo labo ababevele kumabandla abo.
Uthi ubaba uBhebhe galilasekelo enkayi South kanti lama structures vele galilawo njenge-MDCT.
Inkulumo yena le yiyo sokumele itshengisele abantu ukuthi ubaba uBhebhe ungumuntu olobudlelwano obunzima kakhulu leqiniso, alikho nje duze la iqiniso. Uthe yena khathesi ngo-2018 encintisa ukubana abele idale laphalamende wathola amavoti angadlula inkulungwane ezintathu 3000. Lezo nkulungwane bezigaywa ngobani nxa kungela ama-structures?
Lithi kukhetho Dube lizangena li-MDC Alliance njani kanti i-MDC Alliance ingekachamisa yena elilwisana laye futhi?
Abanye bakhetha ukungabuyi kuleyo Congress, ababuyayo bakhetha ubaba uDouglas Mondlora ukubana abe ngumkhokheli omutsha we-MDCT. Oso usitsho ukuthi ngokomthetho langesivumelwano samabandla nguye umongameli we-MDC Alliance. So isivumelwano lesi sasikuchaza sobala ukubana amalunga edale lephalamende noma engene engaphansi kwe-MDC Alliance akutsho ukuthi asetshiyane lamabandla awo wonawo angenisa ephalamende afana labo MDCT, labo PDP, labo MDC ayikhokelwa Ncube lamanye amabandla. Yikho okuvele khona ingxabano enkulu enze ukuthi abanye bazibakhitshwe ephalamende ngoba bese belwisa ibandla labo i-MDCT.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDCT. Sixoxe njalo lo Bhebhe sambuza ukuthi uthini ngamazwi e-MDCT.
Angiselaso isikhathi sokuthi ngichithe ngiphendulana labantu be-MDCT ngoba kusobala ukuthi injongo yabo ikuthi ke njengoba sesivele sesilungiselele ukuthi izano sesiyayikhipha enkayi sebebuya bezezama ukuthi basetshenziswe izano. Hayi, thina enkayi singamaNdebele umvundlu tshala esikhundla. Lokho kuzazitsho ngo-2023. Angidingi ukuthi ngitshone ngiphikisana labantu ngesilungu okuthiwa ngama-appendages ezano, ngoba okundwisayo kathesi kumbe engilwa lakho mna enkayi yizano PF. So anyone oyabe ephikisana lami enkayi uyabe izano PF. Kumbe anyone uyabe phikisana labantu benkayi enkayi babe beyizani PF. Asisadingi ukuthi kube lomuhu wamabandla enkayi. Sizazama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu osenkayi azi ukuthi okungafuneka enkayi izani PF. So kanisadingi ukuthi ngitshone mphendulana labantu be-MDCT.
Uthi wena abantu kumele babambane phansi kwe-alliance. Kungani lokho kuqakathekile kakhulu kuwe?
Kuqakatheke kakhulu Ntungamile, ngoba injongo yokwenza i-alliance nxa wayesaphila uTsvangirai yayingeyokuthi wonke amabandla aphikisayo abuye abambane alwise iZANU PF. So ngikhuluma kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi singazama ukuthi sifuqe ngamandla umsebenzi owaqaliswa ngubaba uTsvangirai engakafi ukuhlanganisa amabandla silwisa iZANU PF. Kusobala njalo kumqoka sizanqoba ngo-2023.
AbeMDCT bathi bazancintisa ukhetho beyi-MDC Alliance. Uthini ngalokho?
Khonoku abakwenzayo isitayela sezanu esitshengisa ukuthi kulokusebenzelana kuhle lezanu, esitshengisa njalo ukuthi nxa besithi bazasebenza lezanu sebeqalisile. Bayakukonfirma ke ngakhonoku ukuthi bathi bazasebenzisa ibala elithi MDC Alliance ngoba bevele besebenza la izanu. Izanu ekulwisayo i-alliance efuna ukulwisana layo. So njengoba i-alliance ifuna ukulwisana layo, lowo ofuna ukusebenza lezanu uzabe sebenza lezanu ngendlela zonke. Akudingi lomuntu ongayanga esikolo ukuthi akubone ukuthi amajaha lezintombi laba abathi bayi-MDCT ngabantu asebesetshenziswa izanu, ngoba izanu ingene ngekhulu asebekwenza lapha asebefuna ukuthi basebenzise i-MDCT ukuthi bangenele i-opposition ngekhulu.
Umnumzana Petniko Pepe lilunga le-MDC Alliance. Ibandla lezanu PF lona liyakulandula ukuthi lisebenza le-MDCT. Udubo lwababalisi abangenelisi ukukhuluma indimi zemathebelelende kodwa abafundisa izikolo zalesi sigaba luya phambili. Uhulumende sithi uphakathi kokudingisisa ngokuxotshwa kwababalisi abahlanu abakhuluma ulimi lwesishona eNkankezi Primary School. Umnumzana Taungana Ndoro obona ngokwethula kwembiko kugatsha lwezemfundo ephansi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi iziphathamandla ezihlolisisa ngezemfundo esigabeni seyinsiza ziphakathi kokuphenya lolu daba njalo ziza kwazisa uhulumende impumela. Abazali babikwa yibo abathe ababalisi laba kumele baxotshwe. Nyakenye unkosikazi Sthembiso Nyoni omela inkayi North edale lephalamende njalo eyisiphathamandla seZanu PF watshela iStudio 7 ukuthi wangenela udaba olufanayo kulindawo ngoba umphathisikolo kanye lababalisi abayisishiyangalombili bonke babevela esigabeni seMaswingo njalo bengenelisi ukukhuluma isiNdebele. Kodwa wathi akufanelanga bexotshwe kungela sisombululo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla, yena othi uhlupho lolu alutholakali ezikolo kuphela.
Abantwana labo kungumthetho waleli lizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokodwa yi-mother tongue. Ngakho uhulumende nalowo wabeka lowo mthetho. umthetho kumele abone ukuthi umthetho lo uyaqiniswa ngoba na umntwana kafundi lula nje phela umntwana so switch esemdulini kumele aqalele phansi kunokuthi ay concept building aqalise ukuzwisisa ukuthi ufunda kuyini efundiswa ikakhulu ngolimi lukanina ngoba nazikhona ezinye izinto ungazake uzichase ngesilungu ikakhulu nxa abantwana bebancinyane lanxa zingaba isilungu kumbe isayensi kumbe yini ziyabe zifuna umuntu owazi ulimi atsho ulimi kuphela kodwa la masiko abo abantwana akwenzela ukuthi bakubambe lula lokufundiswayo yikudelela abanye abantu yikudelela ezinye izinti kudelela ezinye izizwe babe sebezibona ukuthi ngabe ilizwe lonke likhuluma ulimi olulodwa kayisikho lokho vela kusoze kwenzakale
singathi uhlupho lwezindimi lolu lubahile yini ezigabeni zeMathabeleland
uyabona sithandekile eqinisweni sesikhuluma into eyiyo udubo lolu luvele lukhona yebo kambe nxa kukhulunywa kuthiwa i-tribalism 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 yokuthini abantu bekhuluma ngezinto ezibahluphayo ezibonakalayo namhlanje nje ngene kwenye indawo lapho kade kumele ngigeze khona izandla nathi jaha ngiyalibingelela mina ngesintu lingiphendula ngolunye ulimi oluthize ngithi wenzani ke khona buvela ngaphi waqamba khona le kubobhitha ukuthi kambe shwa akula muntu wakhonapha ongamanje emnyango abefafaza abantu ngomuthi lo esipoliseni kangikhulumi kumbe kuse-VID use-CMED kuwamahhovisi kahulumende uze uhambe uye emakhaya labo abanye uyafica belincwadi ezivela ku-Ministry of Lands behlezi emakhaya bezikhulumela indimi ezingekho lapho kanti abalapha abakhuluma indimi zalapha abazalelwa lapha abankaba zabo zikule ndawo umhlaba bona bawufuni yini ezinye izigaba labo sobhuku asebevela ngengxenye abangayisibo bakithi abangabe bevela khona le emashonaland kwenziwa nguhulumende sibili ngoba nguye umele abone ngeyingatsha zakhe ezehlukeneyo ukuthi abantu besigaba yibo abaphatha izinto kumbe inhlangothi ezithize ukwenzela ukubana abantu nxa befuna uncedo bangaze baba lobunzima bokuthi bazichasise uhulumende ungathi ulwehlelo lokuginya ezinye indimi lamasiko abantu kubi
umnumzana Thande kuzinti mkanhla yingcwethi kwezemfundo seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lekroniko lithi umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Abednego Ncube sekhuthaze abantu ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 inkundla yesayithi yona ithi ibandla lezaphu selimise umqoqo wenhlelo zalo umnumzana Derek Katsenga umsebenzi limetesa icala lokuphehla ukuzondana ngemihlobo phambilini kweCongress yaleli bandla ezakhetha inkokheli entsha ngalinyanga. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo nabanye osebenza nabo ngiyakubulisa mina igama engumcetshwa ingane yakwamcetshwa mpela mntwana esilo umcetshwa ngokwakhe ophethe isigaba sakwesiphepha enginakho lapha ukuthi Babu Nkomo nginesikhalo kubana ngishilo ngaphambilina ukubana abantu bakithi womphakazi mamele lesi senzo esenziwa kubantwana bethu engisibiza ngokuthi ngushute them before they grow. Okuyikubana abantwana bethu ezifundweni zabo banikezwa othisha abavela ngakolunye uhlangothi, okanti lolo hlangothi luhlekisa ngathi kubana asifundanga, okuyibutha lokho esizweni sakithi. Bese ngiyazibuza ukubana kungenzeka kanjani ukubana isitha sikuhleka sitha ufundanga, sikucikela phansi, sikuvalela amathuba empumelelo nakuphi nakuphi, bese sithi jike jike sikulethele abazayenza ukubana abantwana benu befunde bethole ukuqeqesha okungaphezulu. Ngiyala ayikho leyo. Yilapho nje ngithi uba kuvuma abantu bakwethu komthwakazi abazame ngazo zonke indlela ukubana linto ayisuswe eyokubana sibe silethelwa othisha abavela enhlangothini ezisihlekayo thina bakomthwakazi. Okanti kanti kunombuzo othi abethu abaqeqeshayo kwezobuthisha bayaphi, ngoba khonale kulolo hlangothi esithola khona othisha abazobhidliza imfundo yabantwana bethu, abethu kabavunyelwa ukuya fundisa khona. Yilento engikhala ngayo ende ngisakhala, ngicela uyisho leyo abantu bakamthwakazi beyizwe, bavule amehlo, bavuke emaqandeni mayelana nemfundo yabantwana babo, njalo bekhuthaza abantwana ukubana beqine ezifundweni zabo, bengabi ngabantwana abathi bebancane bese semaprimary bekhangelela ukubana ngizoya eGoli, ngizoya eBotswana, ngizoya kuphi nakuphi.
Bakithi Sifiso Ndlovu, labo ngithanda ukukomenta ngabo. Bamele izano Sifiso Ndlovu, abamela ngamatitsha, izidombe nje engani bamele amatitsha, but hayi bamele izano. La uyakwazi khonapho ikwelo mehluko kulabanye.
Ngiyakhuluma kustudio 7, ngicela uncedo kubo Gift o Ezra, lindingela isponsor khona ngapho lonke abestudio 7. Ngingumadube, ngicela isponsor sokuyayakhela umuzi wami. Ngasebenza kodwa umsebenzi wakhona imali yangikhona ayizange yaphuma, so ngihlezi ngifuna ukudingela uncedo lokuya kwakho.
Njani, mina ngumthokozisi ngilapha kwele Botswana. Ngihabona indaba le corona yeyisidida ingqondo leyi, ubana uphila kanjani ikakhulu njengelizweni lakithi leZimbabwe nxa isimo zibheda, imithi iswelakala, ezibhedlela zingasebenzi. Sizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kathi uhulumende osibusayo sibusa ngaluphi uhlobo ezinini zethu zisifa, yena ukhangela okwakhe kuphela ukuthi kube ngokulungileyo. Kathe sinokukhathazeka abazali bethu endaweni elifane ukuthi bathwele nzima, bakhulile izimuli zethu nabantwana bafundi. Hayi kulusizi kakhulu njengakithi esigabeni selifane ejanke, yeyi kunzima kakhulu lokho.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Hayi yazi abantu bezanopf lo mnangagwa ngendlela asebe-free ngakhona elizweni laphana, abantu laba sebe-free too much lapho. Amaphoyisa la namasosha asisenza loba yini ebantwini, sebethatha ilizwe lela balenze into encane kakhulu ukuthi bahamba belifake emaphuketini abo balithwala. Ngendlela asebesenza ngakhona akula muntu ongayiboniyo into eyenzakala ekhaya. Abantu sebebulawa mahlayana, abantu bayangena kulezindlini, abafazi bayaretwa, and angeke uze ukuthi kulomuntu ezanupefu obanjiweyo. Phakathi kwezahlakalo zonke lezi kuhlala kuthiwa kuya-investigetwa ngubani umuntu owakhe wezwa kuthiwa sekulomuntu obanjiweyo. Since kutshaywa ama-political parties wonke la, umuntu owabanjwayo nguphi, owangenelwa endlini nguphi, okwazi ukuthiwa kona labo bantu sebabanjwa? Abantu abathunjwayo, abantu abaretshwayo, lamanje awukazi kubanjwe ivini umuntu oyi-one. I-ZANU-PF isezenzela umathanda and sebe-relaxe kakhulu ekhaya lapha, sebesenza loba yini omnankagwa labo. Okwakuqala vele abantu kwabahloniphi, abantu kwabahlonishwa ekhaya. Phela umuntu wonke ophozana lo mnankagwa uphila njengenyamazana, ufana nomuntu usegangeni, ngoba anytime indlini uyangenelwa, anytime uyathunjwa, anytime uyabulawa, anytime uyathathelwa izinto zakhe loba yimali loba yini. Ufana labo businessmen, o-businessmen vele ekugcineni bagcina bethathelwa imali njengalokhu umnankagwa aseqala ukukwenza lokhu. Ilizwe selikwelinye izinga leliya, ilizwe selikwelinye izinga zinga ngalo mnankagwa lo. Sebe-relaxe kakhulu, sebe-free kakhulu labo bantu bezanu-PF, amaphoyisa lamasosha la.
nabo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elebotswana lithi liyaphambili ngohlelo lokuphungula indlovu zalo ngokuzingela ngoba sezizinengi kakhulu lanxanje kulabanye abangavumelani lalolu hlelo. Inhlanganiso yeWorld Economic Forum ithi kuzathatha iminyaka edlula ikhulu 135 years ukuthi kube lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipolisa elimhlophe kungene kusuku lwesithathu izolo lapho abatshutshisi abatshengise khona ividiyo entsha enze omunye umfakazi wesilisa wehlisa izinyembezi. Kuvidiyo le uFloyd uvela esesitolo lapho abizelwa khona amapolisa esetheswa icala lokuthenga igwayi nge-$20 yokuzibazela. Imveza njalo esebandezelwe entanyeni ngumsolwa uDerek Chauvin okuyikho okubangele ukuthi umfakazi lo awise ezimathonsi. Omunye ophe ubufakazi ngowathengisela uFloyd. Sixoxelwa hlaziya ezombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Difa Dube.
Esesikubona kusenzakala kathesi ngendaba le kaFloyd, sekukuningi osekuzanywa okuhlanganyelala khona lokhu ukuthi bakhulume baze bayifika ekuthenini kwaba lezimali ezefake. Konke lokhu asebezama ukuthi bayakhe icala against uFloyd besenzela ukuthi kube sengathi uFloyd yena vele nje wayevele nje wayengumuntu owayesigebenga, kukanti bazama ukuthi baprotecte yena lo onguye umbulali, bazama nje ngakho konke kusemandleni ukuthi bavikele lo omhlophe. Ngoba umuntu omnyama sonke isikhathi sivame ukuthi sikubone kakhulu ukuthi nje umuntu nga ungumuntu omnyama emakhiweni nxa bekubona basuke babona isigebenga andubana baze bayelelise ukuthi bakusondelele. Yikho sibona ukuthi kakhulu kusenzakala isigameko eziningi kakhulu eMelika, uthole ukuthi indlela okuphathwa ngayo umuntu omnyama kungenzeka uthole ukuthi umuntu omnyama ama-chances ukuthi afakwe izankosi noma umuntu omnyama ukuthi ahlukumezeke ama-chances akhona yi-90%, kodwa umlungu ama-chances ukuthi ahlukumezeke yi-10%. Yikho esesikubona kathesi ngama-proceedings lawa ayenzakalayo kathesi ukuthi bazame ukwakha icala against uFloyd ukuthi icala leli lize lichithwe.
Ungathini ngendlela abatshutshisi lamagqwetha omsolwa abaqhuba ngayo lolu daba?
Abatshutshisi benza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo njalo ngendlela eliqiniso phakathi. Kodwa ke amagqwetha lawa ngendlela asebemela ngayo umsolwa lo sebezama bazama ngakho konke okusemandleni ukuthi icala lakhe leli alingabe lisaqhubekela phambili ukwenzela ukuthi lo atholakale ukuthi okushuthi uFloyd uvele nje wayengumuntu owayengazijonela iloba noma wayengazange wacindezelwa ngendlela ebuhlungu ileli pholisa. Kodwa ke nxa sesikhangela iqiniso sekukhangelwa njalo indlela ama-videos la avela asekuleta kuqala atshengisela sobala uFloyd wakhuluma waphinda waphinda lapho esitsho khona ukuthi akasayenelisi ukuphefumula. Kungani bengazange bazama ngaso lesele sikhathi ukuthi bazame ukuthi batshintshe indlela ababemphethe ngayo, kodwa baqhubeka beloku bembandezele kunjalo bengazange kwabe lotshintsho? Indaba leyi bamunkomo iyadinga kakhulu ukuthi ifakwe izibuko kakhulu ijudiciary yeMelika ilapho ezabonakala khona ukuthi eqinisweni bona bamela izigebenga yini noma bayenelisa ukusombulula icala nxa kokuthi umuntu engumoni bayenelisa ukuthi bakuhlukanise konkwala bengakhangelanga umbala womuntu ukuthi umhlophe noma umnyama.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Osakulayo MDC Alliance uMakomborero Aruzivishe ulakho ukupika okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla uDlakela izolo. Lulokhe luhlupha udaba lwababalisi abafundisa eMathebelelendi kodwa bengenelisi ukukhuluma isiNdebele kanye lezinye indimi zakulumango. Kubhubhe ababili ngecoronavirus izolo. Lanxa owake waba ngumeli weNkayi South edale lephalamende umnumzana Abednego Bhebhe esithi uZulu walesi sigaba usekela MDC Alliance ngobunengi. Ibandla leMDC lithi akunjalo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.